sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 12 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire kumele iveze umniningwano yohambo lwemota ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uDawanda Mujehiwa.
USheriff mina sengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayithatha ubufakazi lobo.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenzisa ukwenzwa ukhetho lwama-by-elections yikudlalisa imali. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo oselukusibanga esibi kakhulu.
Ilokhu ingalandelwa ngezinye indlela kusho ukuthi lanxa amagetsi angabe elungisiwe kodwa ama-reservoirs kukhanya lokhu eluhlupho ngoba amanzi abuyi. Ngokunjalo-ke ungahamba lapho ubhodabhode ezikotshweni abantu bagcwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire eHarare kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecatshangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uDawanda Mujehiwa kobulawayo. UMujehiwa wathunjwa ngabantu ababesezimoteni ezinhlanu, enye yakhona yatholakala ukuthi ngeyenkampani yeImpala. Inkampani eziboleka abantu izimota zile michina yalezi nsuku eveza ukuthi umuntu uchayele waqonda ngapi ngasiphi isikhathi lokunye okunenginengi. Kodwa iziphathamandla zeImpala zala ukuveza ulwazi lolu zisithi lanxa zilalo azisoze ziluveze. Ngalokho amagqwetha kaMujehiwa owahlukuluzwa wachaywa kwabuhlungu kwamalanga amathathu ngababemthumbile basa lolu daba emthethwandaba. UMujehiwa wathunjwa phambilini kombhikisho owawuqoqwe ukuthi uzenziwa phambilini kwenyanga kaNtulikazi kodwa awusaphumelelanga waze wavezwa ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele abonakale kungakedluli amalanga amathathu. Sixoxele linye lamagqwetha kaMujehiwa umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Si-applyele into okuthiwa yi-ex parte application ye-Anthony Pillar order. I-Anthony Pillar order le esikhuluma ngayo sithi cela ukuthi inkundla isincedise ukuthi sithathelini ubufakazi obusendaweni ethize indawo yangikhona ingakwazi. Enye indlela sithi siyayijuma ukuthi sithole i-information leyo. Ngakho-ke siyitholile i-order leyo ngolwesine iviki edlulileyo. So sesitholile ubufakazi lobu ngolwesine sasesithumezela kwamanye amagqwetha athe sincedisana lawo aseHarare. USheriff mina sengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayithatha ubufakazi lobu. Into thina esuka ingathi iyasidanisa ukuthi endabeni leyi sizintandane. Ngesilunge ngathi we are on our own. Engathi azikahulumende kazifuni ukusincedisa ukuthi information lesi esizidingela yona ibe yi-information ukuthi ngabe yibo abayidingayo. So kulokudana ukuthize kodwa nje sesitshilo nje ngaphambilini ukuthi indaba leyi inceko zikahulumende ziyabambeka. Ingathi zikahulumende zitholakala zibambeke ukuthini yizo ezenza uhlazo lolo. Ngakho-ke sizenza konke okusemandleni ethu ukuthi kuze kuvele egcekeni ngoba labo imuli yangoDawanda bafuna ukuthi lokhu kuphumele egcekeni. Ngakho-ke hhayi bayasinika amandla ukuthi sikhontinue ngalo.
Kahle kahle elikufunayo ukuthi kwenziwe kuyini nxa kuyukuthi umthethwandaba usubambe ngamandla ukuthi inkampani ye-Impala iliphe amagama abantu abacethengela ukuthi bengaba bamthumba, lifuna ukuthi bajeziswe na kumbe umtshehiwa abhadalwe imali?
Labo abayayenza uhlazo lolu emthethweni weZimbabwe kufuze babotshwe, bahambe enkantolo, inkantolo yehlaziya ukufakazi. Ngakho-ke sizenza thina sizabe sisebenza ukuthi konke lokhu size sikubhuthule, ngoba okwenzakale ukuthi awanda kungenzakala kini, kungenzakala ku-anyone. Ngakho-ke kufuze kuhle kunqatshelwe khathesi.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili, $18 million, ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by-elections yikudlalisa imali nje kuphela. I-Commission yezokhetho e-ZEC yazise ngeviki yonale ukuthi ilizwe selingaqhuba ukhetho kulandela ukwesulwa kwesinqumo esathathwa ngenyanga kaMabasa sokuthi kungenziwa khetho elizweni ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ngomvulo omgcini isihlalo wekhomishini ye-ZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthe zonke izikhala esezikhona ezedlula amachumi amabili ezamalunga ayidalela ephalamende kunye lamakhansila kuzamele zivalwe mhlazi ku-5 ngenyanga kaMpalakazi kuwona lo umnyaka. Iningi lezikhenxe lezi ezingamachumi amabili lanye zadalwa ukuxotshwa kwamalunga edalela ephalamende awebandla le-MDC Alliance ngawebandla le-MDCT leli lodwa umnumzana Khila Zivu owaxotshwa kubandla le-ZANU-PF. UChamisa eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi i-$18 million ezasetshenziswa kukhetho ibingaphathisa ezibhedlela okungelamithi lokuphathisa ukutholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Lokho kade kwenziwe iZEC, yakhumbula abantu bake bakomplaina bekhala ngokuthena iZEC isisasplende i-constitution ngenxa ye-COVID-19. So angibona nje kuqondile, kuyinto eqondileyo eyenziwa iZEC ukuthi kubuyelwe ukuthi constitutional democracy eyiyo enikaza abantu amalungelo lamandla ukuthi bakhethe abameli babo. Nxa kuthe kwenzakala ukuthi kube lommeli oshonayo kumbhodi kholiweyo, izikhexwa lezo zigcwaliswe ngokhetho. So abakwenzileyo kuyinto eqondileyo, kuyinto esemthethweni. Okwemali eshotayo, imali ivele ihlalisile leZimbabwe, kodwa idemocracy ivele iyadula. So ke kumele ukuthi kayidingwe leyo mali, ukhetho lenziwe ukuze silandele okuthiwa yi-constitution yeZimbabwe.
Ngokubona kwakho ubona ngani kuzahamba njani impumela yakhona? Ubona ngani ibandla le-MDC Alliance liza visela na izihlalo ezathathwayo ngenxa yalokho kuthiwa i-recalling?
Angiboni ibandla le-MDC Alliance liphumelela. So far kuma-by-election wonke asenziwe it's on record ukuthi belivele liyadliwa, liyanqotshwa nxa kuma-by-election. And kathesi futhi baku-West State bahlakazekile, bayalwa bodwa, abanye ba-confused. Angiboni bephumelela ukuthi banqobe. Ngakhangela lokhetho lweHarare olwenziweyo oluwinwe nguMafume, i-MDC Alliance ificine ifilda umuntu uMafume okade ovele kahle kahle suka ku-PDP ekade ndayibithi. Ungakhangela le majini yangkhona awine ngayo, kuyatshengisa ukuthi into zakhona kazihambi kahle. And i-by-election MDC Alliance kathi sibonile ukholtat u-treasurer sithi kabala mali. So kuzaba yinxanxanxa sibili inqola yamadonki. Bangawina lapha laphana kodwa kuzaba nzima. Ingakhohlwa ukuthi kobulawayo kwayekwenzakala into enjalo after ukhetho ka 2013 ngemva kokurecall kwabo Gordhan Moyo labanye nguTsvangirai iZANU-PF yaziwinela nje lula.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakwabulawayo. Intambo zikagetsi lezi ezintshontshwayo ngezihambisa amandla kagetsi kuzitiji zokuhlambulula amanzi. Amanye amalokishi abikwa esenelise amaviki amabili engela manzi ngesikhathi lesi kule gcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi udubo lwamanzi lunjani lezinsuku.
Well, indaba yamanzi ikhanya iluhlupho sibili kakhulu. Sikhuluma kanje kade siyananzelela ku social media lapha kuyathunyezwa amapikitsha avela atshengisa amanzi akhanya engahlambulukanga, amanzi akhanya engcolile. Ikakhulu sinanzelela amapikitsha avela kuzakhamizi ezihlala kulimango lemahathula. Bathi bona amanzi aphume engcole kakhulu, abalaqinisa ukuthi okwenza ngcole kuyini. So ke kulalolo hlupho esilunazelela ukuthi indaba yamanzi le inzima, sikwazi umba okwenza ngcole ukuthi abesanda ukuphuma kumbe vela aqhubeleke njalo, kodwa okuliqiniswe ukuthi abantu balokukhalakhala njalo ngendaba leyana eyenza leli veve. Siyananzelela abantu amanzi vele angaphuma engathi aqedakala, abantu vele sebesesaba.
Ukuvalwa ke besizwe ukubana bekuvalwa ngoba bekulodubo lwamagetsi kwesinye isitishi esihlambulula amanzi. Singase silungisiwe yini isitishi lesi njalo sekuvalwa njani?
Well, ukuvalwa kwamanzi siyananzela ukuthi esingathi ne-water shedding kuleyo kuqhubekela phambili. Siyananzela ukuthi umasipala wakobulawayo ubetshile ukuthi okunye sokusenza amanzi avalwe kangaka, avalwe kwesikhathi eside, kube sokunikwa ukuthi iprogram yokuthi azabuya nini ngosuku ngosuku kubangelwe ukuthi amagetsi endaweni zamanzi akukhanya kule ama-cables atshentshwe. Ngokunjalo amanzi akobulawayo njengoba efuqwa ngamagetsi yiko be sokunika lolu hlupho. Kodwa-ke sibone futhi enye i-advert etshengisayo ukuthi amanzi ukuthi amagetsi la atshentshiweyo akhanya izesa isizamo lokulungisa lapha lalaphaya. Kodwa i-advert ibisitsho futhi ukuthi lanxa kunjalo kuzaba lohlupho lokuthi ama-reservoirs lawanokuze benelise ukuthi babhilde apha amanzi kuma-reservoirs ukuthi abuye ngapha, ngokunye kuzathatha isikhathi. Ngokunjalo-ke lanxa amagesi engabe selungiswa wakathe samanzi aloke luhlu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhonale koBulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe.
Iningi labazali besigaba sezansi emaNdebeleni likhathazekile ngokuswelakala kwamanzi esigabeni okulakho ukudala ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi iningi labafundi ezikolo zemaphandleni likhangelelwe ukuthi libuyele esikolo kumaviki amabili alandelayo. Kodwa abogatsha lwezemfundo bathi balohlelo lokugebha izikotsho ezikolo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikole eziningi zemaphandleni kulesi sabelo kazilazikotsho okudala ukuthi abafundi behambe imango emide ukuyadinga amanzi kumbe babuye bewathwele besuke emakhaya. Lokhu sekudala ukuthi abazali bakhathazeke ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UNkosazana Gertrude Mhlanga weGohole kwa-3 eMatobo uda kulo kubonakalayo sokwenziwa ezikolo selokhu kuqhamukelela igciwane.
Okwamanje ezinye izikolo lokhu zisebenzisa amanzi ezithatha kuma ezikotsho, izikotsho ezihlanganisela le-communities, ezinye still lokhu kunjalo kungela manzi. And mbona yani izikolo vele zilamanzi, especially emaphandleni, is less than i-half yazo. So angazi ukuthi ngezixwayiso ze-COVID ngabe sokulungele yini ukuthi izikolo zingavula.
Amazwi akhagcizelelwe ngukosikazi Thando Mawuba wayematshana mombe kuthule eGwanda South.
Izikolo zakulesi sigaba sakithi kulobunzima, angiboni ukuba zisezilungele ukuba zingavulwa, ngoba into engiyaziyo engileshwa layo zonke lezo zikolo ezikutholileyo ngama 20 liter buckets adonethwe yi-UL division.
Abafundi abazithweleyo bazavunyelwa ukubuyela esikolo ngemva kokubunjwa komthetho omutsha ovimbela abezikolo ukuthi babaxotshe. Unkosikazi Siphathiswe Nkalo esilikwe eGwanda North uthi abezikolo kuzafanele njalo balungiselele ukwamukela laba bantwana abakhulelweyo.
Kuqakathekile ukuthi bathole ikusasa labo elifaneleyo, njalo bathole i-counseling bengakabuyeli esikolo, njalo kulandelwe zonke izinqumo ze-COVID-19.
Unkosikazi Juliet Giwane ngumqondisi wenhlanganiso elelwa amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe, WDAZ, uthi bayalamukela inyathelo elithethwa nguhulumende lokuthi amantombazana azithweleyo aqhubeke ngemfundo, kodwa kunenge okusamele kwenziwe.
Okukhona ukuthi abantu bafundiswe kabanzi, sifundise osobhuku, sifundise ama-teacher, sifundise labazali, kube sesifundisa labo abantwana ukuthi umntwana uzithwele akusilocala likabani. Akumelanga kube lo muntu omehlukanisa esithi discrimination ngokuthi uyisigoga, ngokuthi ulimele, ngokuthi uzithwele. Umntwana uzithwele kaye esikolo.
Laye uthakula uhulumende asekwenzile ezikolo zemaphandleni ukuze abafundi bavikeleke kugciwane le-coronavirus.
Amatanka lani asikakubone ezikolo, isikhathi sokuvula sesiseduze. Esikwesabelayo ambona ukuthi uhulumende angabe elawo amandla kumbe ezakwanelisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, uMnumzana Thapson Nganuno Sibanda uthi bazamile ukumbonisa uhulumende ngodaba lokuvula kwezikolo, kodwa yena waba nguntando kayiphikiswa.
Sisengozini yokuthi ekunyatheleni kwethu ezikolo umkhuhlane luzamemetheka ngendlela emangalisayo, ngoba sisilela kuzo zonke izinto ezidingakalayo. Aluba uhulumende wayehambisa njengokucebisa kwethu, bekumele lezi zikolo zivule phose next year. Simazisile uhulumende ngombono lo. Uhulumende kwesinye isikhathi kathathi imbono evela kwabanye abantu, imbono eqondileyo kuye nevela kuye kuphela.
Obona ngokukhitshwa kwembiko okugatsha lwezemfundo yaphansi, uMnumzana Dawungana Ndoro uthi yasilela imali yokugebha izikotho kwizikolo zonke zemaphandleni.
There is a collective effort by government to provide water.
Yathi njengogatsha lwezemfundo silesifiso sokugebha izikotho ezingu-729 xa singathola imali okwamanje sile $30 million enela ugebha izikotho ezilikhulu.
At the moment we have about $30 million which will cater for at least 100 balls.
Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguNtungamilinkomo. Namuhla sixoxa ngendlela umkhuhlane we-COVID-19 osuguqule ngayo impilo. Ngisho lesintu abanye bathi kasisalandelwa ngendlela. Bathi ukungcwatshwa kwabantu kulezinsuku kungavulwa amabhokisi lokutholwa kwezidumbu ezivela ikakhulu kwele-South Africa ngumtshayeli wemota kuphela kungela sihlobo somufi yinto ehlukumeza imideni. Kodwa abezempilakahle bathi le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhuhlane. Sixoxa lesakhamuzi sakombimba ePlumtree uMnumzana Mokincube, yena okholelwa kakhulu esintwini. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga kakhulu Nkomo.
Likhala ngani kahle kahle lapha?
Esikusolayo lesikhalazo kakhulu ikuthi kambe njengoba udriver uyabe buya A1 kuyehlulani ukuthi sicelele oyedwa nje ongabuya ephelekezela udriver sihambe sisenza isintu sethu sikhala ngesintu sethu njalo lokuthi maye sefika ngapha ngumuntu ohamba elahleka njalo sokufanele kusetshenziswa amafoni director uyabona izinto ezinjalo sikhala nje kuhulumende ukuthi kambe kungehlulani lapho kuyaba kulatshwe udriver lo lalo wethu ayilatshe khonapho uyabona yikho kade sikucelisa kakhulu kubohulumende bethu ukuthi kungeza ke kwenzakale yini ngoba singabantu abakholelwa esintwini.
Kuyini okusolayo ngokungavulwa kwebhokisi emngcwabeni?
Kuphazamisa impilo yezihlobo ngoba bayaba bengasenakudela ngendlela. Kuba ngcono njengoba umkhuhlane lo ukuthi umuntu uyabe engabona kodwa ke ma kulo sihlobo esibuyelayo abazali bayakwanisa ukudela ngoba babebone omunye obuye lesihlobo hhayi ukuthi imota nje ibuye lo mtaya udrive. So khonaloko ezihlobeni kakhulu kuyabaphambanisa kakhulu ukuthi bahlala behlukumezekile enhliziyweni ukuthi kambe engaba wuye kambe kumbeni uphambanisekile. Uyazi imicabango yabantu izihlobo iyaphambaniseka kakhulu khona lokho nje ukuthi khona bengazanga bebekwazi lokumbona lowo mufi ukuthi engaba nguye na.
Ukhona liyazivikela yini kulomkhuhlane khona ngapho emakhaya?
Kakhulu mpela kahle kahle bafaka sifula amamask izigubhu zikhona yonke indawo eminyango la kuma toilet awu siyazama sibili labo gogo yathola mpela befakile into nje esimangazayo siyaphambana umuntu ungasamazi ukuthi ukuthi kumbe ungubani ngoba yabo suvalile silawo sibula amamask ongalawo siyafaka amaqhiwe akula problem.
Emabhawa lapha nxali sidla amabele lisaqhubelana yini isikadi njengakudala?
Hayi emabhawa kusavaliwe noma sinatha nje kufiwe khonapho hhayi kuyaba kuthelelwa lezikomitshini kunathanathwa hhayi ngoba kuyesatshelwa khonapho omunye lomunye abele komithi yakhe uqhubela layo omunye layo omunye natha asiyazama sibili ukuzivikela plus sincedwa izihlahla lapha mpela siyanathanatha izihaqa yonke into ngapha emakhaya mpela siqine esintwini kakhulu ntungamizi.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga.
Hayi lami yabonga kakhulu bengicabangele ukuthi bebhokhulumende bengasizwela kukhonoko isicelo esikhala ngelizwe lonke sibili hayi ukuthi imuncube ngedwa abanengi impela bakhala ngakho khonoko ukuthi kumbe kungaba ngamazwi angazwakala kumakhulumende ethu wonke siyakhelane lawo isicelo mpela singathi uNkulunkulu angangenela mpela besincede ngento leyo ngoba hayi sithwalise nzima ngoba yazididuma masibuya kungalawa akutibo akududuzeki kahle.
Lo ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzisa kombimba ePlumtree njalo ongumhlabeleli. Ubekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguNtungamile Nkumo.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Sthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni ohlala eLuveve. Sihlaziya ukukhathaza abesifazana nabantwana ngesikhathi se-COVID-19.
Ngiyabonga Sithandekile, litshona njani balaleli emakhaya? Ngiyalibingelela. I-COVID isithiye siphakathi kobunzima obumangalisayo. Okokuqala, njengabomama labantwana kumele sibe le mali. Manje emabhenki akulalutho. Siyavuka ekuseni mhla kuthiwa kuyaholwa ngo-4. 9 o'clock babe besitshayisisa ukubana kakulazimali emabhenki. Besincedwa ngama-supermarkets ukuthola i-cash ukuze phela ugade ubuya endlini. Wenze lokunye okudinga imali okunjengabo zigayo, i-transport,
lokubhadala nje izikweletu indleko yabo zithethe kwabanye. Kodwa konke lokhu sesisehluleka kubana sisebenze sithini, ngoba ema-shop, ema-supermarket abaselayo i-cash bakuhle bakulandulela ukuthi abalalutho. Kodwa sokumele ukuba sibagcine ezindlini ngenxa yawo nalo mkhuhlane. Banabangani babo ababuya bezodlala labo, sokunzima ukuba sibavumele ukuthi badlale bendawonye, ngoba uyabe ungakwazi ukubana obuye lalo mkhuhlane nguphi. Njalo kuthiwa sibafundise ngemakhaya imisebenzi yesikolo. Imisebenzi lesithandekile iyafundelwa. Xa ungafundanga ungakwazi ukuthi umntwana ubanjwa njani, kuba nzima ukubana umfundise. Amanzi anjengawo sesithwele nzima kakhulu, ngoba i-COVID ikhuthaza i-cleanliness ukuba sigeze izandla, siwatshe impahla, lezambuzi zihlale zihlanzekile. Sizakwenza njani sikuphumelelise lokhu, ngoba amanzi kawasekho ngitsho. Sesiphele nzima kangaka ngamanzi. Okunye okusikhathazayo sithandekile yikuthi sihlezi akusasetshenzwa, kodwa ukudla kumele kudliwe, kuthalakale ukudla. Sokunzima kangaka ukuthi aluba uhulumende wethu uyasisiza asinike ukudla njengabomama ukuze sisize labantwana bathole ukudla. Kulenhlanganiso yebo esizibonayo lapha lalaphana ezinceda abantu ukuthi bathole ukudla. Kodwa ke abaniki abantu bonke, abanye bayeqiwa ngokuthi kuthiwe bayathola. Khathe simna ngingamboni umuntu otholayo.
Sake saxoxa lawe kuona lo umsakazo usithi abantu abakho bagula ngenxa yamanzi abikwa ingcolile khona ngapho elokitshini leluveve. Omunye waze walaliswa esibhedlela, njalo wawutshengisa ukukhathazeka langabanye abantwana. Solunjani lolu hlupho olwamanzi?
Abantwana laba asikwazi ukuthi kwathini emathunjini, balamba kakhulu, ukudla kwakhona yikho kungekho esikhuluma ngakho. Sicela ukuncediswa shuwa ukuze siphile, ngoba sacina sibanjwa emkhuhlane eminingi siba le stress. Kanti ke bona abantwana futhi bale trauma, balaliswa ezibhedlela, babona abantu besifa phambi kwamehlo abo, bagula, baswela. Abanye babeqalisa ukulala esibhedlela ngaleso sikhathi. So ubunzima abahlangana labo kangaka bekumele ukuthi aluba kuya organizewa kulungisiswe i-counseling, bakhanselwe kukhanye lokubana bacabanga njani, kambe babuyele yini ku-state of izingqondo lokuphila kwabo ade beyikho khona ekuqaliseni. Lokho bekusikucela ukuthi ama-experts akwaziyo ngabantwana abakhangele ukuthi ngemva kokugula lokho kubuhlungu kangaka, kambe baseyibo yini abantwana esasivele silabo, kumbe kukhona oku-affectileyo. Ngoba uyakhangela umntwana okhona ubone kwesinye isikhathi ukhuluma laye engani kakuzwa vele lokuthi uthini. So siyadlinzeka kangaka sicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okonakalayo, ngoba abanye bayakhanya ngesikini, abanye amajwabu abanjani, pho ababe belimalele ngaphakathi baza kwenziwa njani. Cela ukubana sisizwe, sincediswe, siyenzele imihlangano, ngoba lokhu kwagulayo abantwana sikhanya nje sesingabantu abalahlelwa eceleni okungani abazange bahlangane lobunzima. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi ibusise.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Petronella Mgonyi ohlala eluveni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umthethwandaba wakobulawayo usunqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota ye-Impala Car Hire kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecatshangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa. Umkhokheli webandla le-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ezigidi ezifika phose ezingamashumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali nje kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilako ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.